So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 13 kumfumfu 2020 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje sebe likhulu elilamajumi ayisithupha lane kuphela 164 abantu abalokhu bephethwe yi-COVID-19 kuleli ngemva kokutholakala kwabedlula inkulungwane sebepholile izolo.
Ubhosi nxa engahlonipha amalungelo abantu izisebenzi ziyalandela ubhosi kungakhathaleli ukuthi zifundisweni.
Uhulumende uthi abotshiwe amapolisa ajikele intuthu ehitshayo ithiye gazi ebhasini ebilabantu eHarare izolo.
Uhulumende kumele ukuthi atshele abantu ukuthi kuyini okuyikhona okulihuha kuyo, okuyikhona okumfuqayo.
Udaba lokugejwa kwamacambo alabo ababulawa yigugurawundi luqhubeka lusehlukanisa abantu ngemibono. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu abalokhu bephethwe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lehle ngezinga elikhulu izolo lisuka kwabedlula inkulungwane 1277 laya kukhulu elilamajumi ayisithupha lane kuphela 164 ngemva kokuphola kwabantu abayinkulungwane eyodwa elekhulu lamajumi amabili lambili 1122. Ngamazwi acacileyo sebengu 164 kuphela abantu abalokhu bephethwe yilomkhuhlane kuleli ngoba abanengi sebesindile. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo balichume kuphela kuthi asebefile balokhu bengamakhulu amabili alamachumi amathathu 230. I-Johns Hopkins University ithi asebebanjwe i-COVID-19 emhlabeni jikelele bedlula izigidi ezingamachumi amathathu 37,694,366 kuthi asebefile bedlula isigidi esisodwa 1,078,874. Uhulumende uthi abotshiwe amapolisa ayisikhombisa ajikele intuthu ehitshayo ithiye gazi ebhasini ebilabantu eHarare izolo. Ividiyo ebonwe yi-Studio 7 iveza abantu ekade besebhasini le beseqa bephuma buthumuthumu ngamafastela bebalekela intuthu ebisibambile phakathi. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko lwethule umbiko enkundleni ye-Twitter lusithi amapolisa la aphange abotshwa njalo azamiswa emthethwandaba. Luveze njalo ukuthi iqembu laleyo bhasi libotshiwe lalo ngoba umtshayeli bekunguwindi. Isehlakalo lesi sisolwe kakhulu ngabantu abanengi besithi siveza sobala uchuku lwamapolisa. Siqoxelo lwelamalungelo oluntu njalo ecubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Amapolisa alokhe engafundiswa ngendlela efaneleyo ukuqeqeshwa kwabo kakuhloniphi malungelo abantu. Kanti ke lanxa ungabaqeqesha ekuhlonipheni amalungelo abantu bona bengamapolisa bangaphansi kwahulumende ongahlonipha amalungelo abantu. Ubhosi nxa engahlonipha amalungelo abantu izisebenzi ziyalandela ubhosi kungakhathali ukuthi zifundisweni. Okudingakalayo ukuthi uhulumende yena ngokwakhe ahloniphe amalungelo abantu, ahloniphe iconstitution yeZimbabwe, ahloniphe imithetho yomhlaba, azehlise ebantwini baZimbabwe babuswe ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke ngaphandle kokuthi baqeqeshwe ekuhlonipheni amalungelo abantu, kusamele njalo kube logatsha oluzimeleyo olokuhlolisisa ukusebenza kwamapholisa lapho kuyabe kusolwa ukuthi kazange ahlonipha amalungelo abantu. Kugcine ukulwa lobugebengu ungahlonipha amalungelo abantu noma kungaphi, kusemapholiseni, kuku-ami noma kubani. Akungabi khona umuntu ongaphezu komthetho, bonke abantu behliswe ngaphansi komthetho, bahloniphe amalungelo abantu.
Uhulumende uthi amapholisa lawa aphange abotshwa khonapho izolo. Singathi lokhu kuveza yini ukuthi uhulumende njengokutsho kwakhe ngempela uyawahlonipha amalungelo njalo uyawulondoloza umthetho?
Amalungelo abantu akaze ahlonitshwa kusuka ngo-1980 kuze kufike namhlanje. Akaze abantu baphathwa ngendlela efaneleyo ngandlela thile kuso sonke isikhathi kule ndawo lapho abantu amalungelo abo abengaphathwanga kahle. Lokhu ukuthi ubona amapholisa kuthiwa axotshiwe kumbe abotshiwe lapha lalaphana kakuvezi nakancane ukuthi umthetho uyahlonitshwa ukuthi amalungelo abantu ayahlonitshwa, ngokuba ukhuluma ngento eyodwa nje phakathi kwezinto ezingu-1000 eziyabe zenzeke ngalolo suku, izinkulungwane eziyabe zenzeke ngalolo suku. Ngakho umuntu nxa engalungiswa kukodwa, ngoba lakho lokho kuvele kutelevision, kwavela ku-social media, abesebophalo kusasavuka emkhuphile njalo, akuvezela kancane ukuthi kuyahlonitshwa amalungelo lomthetho. Kuyikuvala nje amehlo abantu, okuyinto esiza kuqhubeka siyibona njalo iqhubeka isiya phambili, ukuthi okuthiwa yi-catch and release, kubotshwe umuntu abesekhitshwa aqhubeke esenza ukungahloniphi umthetho lamalungelo abantu.
Umnumzana evidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Uzulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kwembiko kahulumende eyokuthi uphakathi kokuphendla umhlahlandlela ozalandelwa kuhlelo lokugebha amatambo abantu ababulawa yigugurawundi ukuze bangcwatshwe kakutsha. Iphephandaba leChronicle libike izolo ukuthi ugatsha lwendaba zasekhaya yilo olukhokhela lolu hlelo lusebenza le-National Peace and Reconciliation Commission. Udaba lolu luvusa umfutho ovele ukhona phezu kokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili eMidlands laseMathebeleland libutho le-5th Brigade phakathi kuka-1983 lo-1987. Lanxa abasekela uhulumende besithi ukugejwa kwamathambo lokhu kulinyathelo elihle elilakho ukupholisa amanxeba, abanye bayakusola besithi uhulumende kaluphathi kuhle lolu daba. Siqoxelo cubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobazi Magonya.
Eqinisweni uhulumende kumele ukuthi atshele abantu ukuthi kuyini okuyikhona okulihuha kuyo, okuyikhona okumfuqayo ukuthi akubone kuyinto eqakathekileyo okwedlula ezinye izinto ezigoqelana legugurawundi yonale, ukuthi aqale ngakho. Ngoba nxa sikukhangele uhulumende kumele ukuthi aqale ngokuthi ke kuthonisiswe amacala okuthi kanti sabulawelwani abantu bonabo kuthiwa bayiphandwa lamhlanje yamathambo abo ekwenjiwe lapho abagqitshelwa khona kanti babulawelwane kwakuqala yinto uhulumende umelidinga ukuqala yenzeleyo ke kube le commission i-commission which would be an internationally constituted commission eyiyona eza kuyacubungula udaba lugugurawundi kuqala udaba lolu abantu beke belungenele bezike kilo sibili singaqeda lokho onxa i-commission leyo ingaqeda sokuza kuya ke ngathi ama survivors sisaphilayo esilezihlobo zahambayo ukuthi sibona ngani kungenziwani ngezingizindawo zonezwe lapha okulele khona abafowethu okulele khona ubaba umama esone so forth
kodwa uhulumende lalabo abasekela loluhlelo bathi banenge abantu abaphathwa yilumbuqazwe abalusekelayo uhlelo lokugetjwa kwamathambo abantu
uma uhulumende elomcabango ukuthi ayekwemba abantu ababulalayo ayebangcwaba kutsha kumele aku-understand uhulumende akuzwisise kube sobala ukuthi into le kayenziwe ngesiko ngoba esikweni lakwethu umuntu kagejwa umuntu nxa engcwajiwe akumanga ungelaliba mfowethu nxa abantu bonaba kumbe bangu-92 ababulawa bagejelwa ndawonye irekhodi nxa zikhona ukuthi ngubani lobani abaleli la akwenziwe iTombstone amabizo abo wonke ebhalwe khonapho ukuthi lapha kulela uzibani lozibani siyasikubona ama isikhathe esiningi ungahamba lo bepost office kobulawayo lapha uyafica kule Tombstone ngoba kulamabizo abantu ababhalwe khona phala abantu ababhubhayo ngesikhathi sempilo naliya abantu ababulawayo ngesikhathi sempilo yamakhiwa yona liyana kanti ke lathi ke khonoko kungenziwa nkomo andibani ukuthi abantu laba begejwa ngibona ngalo uhulumende kalandi ele usiko owamasiko abantu engabuye zositshela ukuthi iningi labantu abasekela uhulumende bathi ayisikho lokho mfowethu
umnumzana mqondo banzi magonya uhlaziya ezombusa zwe
Yebo, mtshakaza omuhle. Siyalenxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngolwesibili maviki wonke. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yiCOVID-19 eZimbabwe lamhlabeni jikelele. Sizahlolisisa ukuthi leli gciwane seliphazamise impilo zabesifazana okungakanani. Saphinda siphathe udaba lokukhalala umsebenzi kwababalisi lokhu izikolo zavulwayo ngenyanga edluleyo befuna ngezelelwa iholo. Sulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Ivandla leMDC Alliance lithi liyakusekela ukukhalala umsebenzi kwababalisi ngoba ucwaningo elilwenze ezikolo ezigabeni zonke zelizwe luveze sobala ukuthi ngempela ababalisi balezikhalazo ezijulileyo ezibangela ukuthi bengayi ezikolo. Leli bandla lithi izikolo ezinengi sokuzindawo eziphehla ukungezwa kwabantwana njengoba bengumhlambi kazelusile. Ababalisi laba sebekuviki lesithathu bengayi emsebenzini ngoba bekhala ngeholo eliphansi lokunye okugoqela ukuswela imithi yokugcoba ezandleni ukuze bazivikele kugciwane le-coronavirus ama-sanitizer ngesiNgisi. UChris Kande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa.
Sibone bacubungile bonke silama province ang-10 lapha bathi average 2-3% ngama teacher khona njalo bonke vele 100% akula educational activities akufundwa abantwana baphonga ubiswa bedlala itsoro badlale lokhu lalokhu abanye bangene ema officeini ufica sokuphonga ubambana ongani ngabantu abadala yikho ke siyaxwayisa abazali kakhulu ukuthi okwam manje lifakelana abatwabeni engozini. Sizwe umthungameli wawe Parents Association eHarare sithi bona abasoze balalela amateacher bazalalela uhulumende. Uhulumende kathesi udinga abafana abalutshwani abangafundanga abakuthiwa bazathatha isikhundla zamateacher. Nabatwana abavayela kuboda gezi iningi yabo abazange baqeqetshe abazange bafunde yikho ke sithi sifakelani abatwana engozini uhulumende wenu bazali uthi akuladubo ngesikhiwa kuthiwa icrisis
manje njengebandla lina lithini kwenziweni
Mahlabe Zulu sizama konke ukwenzela ukuthi kusasa kube lobufakazi ukuthi sizamile iviki ephelileyo simzwile uPresident weZANU PF ubaba uDimna Ngagwa esithi kasoze thuswele ngamateacher samuzwa uKen Matema laye uMinister weEducation esithi selabantu abang 10,000 abameli kuzafundisa konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abalandaba lemfundo elomkantsho ngaphandle kwabantu ababo ede befunda ngeWhatsApp ngemishini yalelezi insuku itechnology abethi befunda kuradio ngaphe emaphandleni esikhona thina enkaya emadlambuzi ebhikitha elupane ebhinga akula magetsi akula konke lokho yikho ke bafuna abantu ababo kuphela baye ezikolo abethu bagcina sebe basebenzela into esiyenzayo sisiza kwenza ukukhankasa ukuthi abadala labatwana labazali bahle batshengisele mhlophe ukuthi uhulumende lo kananza abatwana thina sikholwa ukulandela amalungelo esaphiwa yi-constitution amanye akhona ngokudemonstrator okutshengisela yikho ke abazali bangabloke belalisa inkophe besesaba abantwababo bazatshona ungabona ubaba ele form 4 lomama ele form 4 umntwana ebele grade 7 yikutshabalala kwesizwe sakwenu
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMTC Alliance ubexoxa lo Chris Gande we Studio 7 Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi oyisiphathamandla kuhulumende kaMgabe uMnumzana Sevia Kasukuwere uthi kazihluphi ngemizamo enziwa ngabatshutshisi eyokuthi abotshwe ngele South Africa limphendukise ekhaya azebhekana lamacala enkohlakalo. Inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi inkantolo iza kwethula isinqumo sayo namuhla phezu kwesicelo sowake wabalilunga leZANU PF uMnumzana Godfrey Senengamo esokuthi akhululwe ngebail. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ninjani balaleli be Studio 7? Mina ngumanzini weJacob kanapha nje eMberengwa lapha. Azi sidakekile ngomama lo kuthiwa ngumakhubhe lo Monzo. Sidakiwe ngabo. Angikwazi ukuthi ngabantu abanjani. Kodwa okusalayo ukuthi abantu laba libatshile ukuthi ukukhokhela abantu kupolitics ayisiyo nto yekhothi. Khothi ngeke isinike umuntu ofanele ubana sikhokhele. Please, ukhuphe asizanga vele simvotile. UMonzera samlahla kuma-elections. He's a poor hungry. So into ekhona lapha ukuthi nana yena she thinks yena umbingxenye she is a presidential staff umozulu akachane lati into ayenzayo noma kuphe wakhe ivele ilosiba lozano phakathi vele abangazikhohlisi akula ngisho noma oyedwa mina lapha ngikhona siku branch ekhona abantu bonke abakhona hayi bakhuluma okubuhlungu ngabo laba bantu ukuthi ngabe kuthiwa bayakwazi ukuthi into abayenzayo isizondisa kanjani ngavela bakhulumi lokukhuluma please please abeke basixolele asibafuni asibavotelanga amavoti abo ahangaza akhawunti ke amavoti abo nxa ekhawunti akuchamisa then uchamisa becomes the president nxa engakhawunti lokhu abawukhulumayo kuhamba kanjani please please abake basixolele asibavotelanga yebo kambe ngendaba yokuthi basupportwa izanu bakuphalamente but bavotelwa ngubani bamelele bani heyi ake lisixolele noma khuphe diniwe ngani
Nivuka njani abasakazi weStudio 7 uPeter kobhidi endunene ngisithi ngaqhubeka kahle umhlabezi wethu olisenzela wona sibonga kakhulu ukuthi inkosi iphathise siyamangala ukuthi kathi uThokozane baqhubekela phambili lokho belusana lo Shamisa kambe ama MPs akhe akhethwa ngabantu abantu bona bami ngathi manje masebethathelwa ilungile labo lo lokuvota sebethathwa ukufaka abantu abangazange bebavotele ha kodwa isiphetho kuzabonakala ukuthi indulo uqaqwa kuyawe la jike ngikhona lapho kumahlasela sa channel uvuka njani bhotiza South Matasela nasiqe uvuka njani jike ngese Joseph Abraham Kathe sakholwane uvuka njani khonapho bhoti ngithi uphilipilo ende uzinanzelele nge-COVID-19 sadika Ketane Vusumuzi Mduduzi losankosi uSipho Jiyane philani lizinanzelela madoda i-COVID ayiphelanga
njani basakazi singasilokhu esifaka lapha ama-odito angini kade angasazi ukuthi uhamba kodwa kuthiwa sikhuluma izinto ezisenhliziyweni zethu ma sizikhuluma zisafiki thina sifuna ukuthi kona sikhulume sibili ukuthi kambe shuwa lubaba lo bathi ngobaba mnangagwa lo lowo phela nguramakopa lo ukhangele e-South Africa vele yena kakwazi ukuthi angabe usathini nguramakopa ngoba kathesi kunjenje ufuna ukugijima ehlala phansi abumva umthetho ukuthi ye umuntu ozachothoza yena uyambuka uyayehluleka ukuthi abone ukuthi amatitsha ahala mali yena kakwazi ukuthi utitsha uqakathekile ngoba yena ukuzabe khona phana wahanjiswa imfundo kakwazi khonokho kathi yena uvalani wathi yena ye abantu bazakhululeka ikukhululeka khonokho abantu kabamthethisi kabathethisi igovernment yakhe igovernment yakhe kabasayifuna abantu two laba bantu lokhu zini umakhuphe lo Chamisa nabo bonke bobabili bayizehlulekisa vele abantu bangazi bethi uChamisa uChamisa sisambona thina vele Chamisa laye ngeke abuse abantu umtitisi kamgabe ngumgabe omncane nalo uChamisa yenalo enalo kalakahla kamgabe ukungena kuChamisa kuya kumgabe straight mgabe lwa akula umuntu ongenza kanje so yena usuka khona lebuyutini bakhe buyetatazele funa uzoqansa phezu kwekhanda likamakhupha mina abantu angikwazi ukuthi bayala lokhu ebesisola umakhuphe ye makhuphe usethengwe izanu ye sithenge izanu zehlulekelayo yodwa izanu futhi ithi zehlulekela khwapha i-opposition iphatha akulalutho bese sikufuna kuphela emathebhelelendi ukuthi abantu bakithi emathebhelelendi ake lizame ukuthi lani ke likuqoqane libe yimbumba ke lithiyane lento lezi ezisishonini kade kumbe kalizwa loke libhizi likhangela uChamisa lowo Chamisa uzolisiza ngani njengoba vekasomntwakini 40 years lokhu esikuthwele nzima asinamgwaqo nkayirodi akula kezi rodi lapho kulomdala khona unkomo ungahamba uhamba ngokuyi-street lokhu elingaboni lo nkomo laye futhi bona abazi bamenzela isithombe bathi ngufather zimbabwe futhi abazange bamhloniphe uChamisa nguyo siza kuya esilungisela ngapha thina asitshiyaneni labantu laba bangale baphetha kathangana
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Abanye babancintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kwele Uganda baphakathi kokudinga imali edlula amakhulu ayisishiyangalombili $800 okumele babe sebeyihlawulile kusiyafika ngolwesine. Lanxa uhulumende wele Nigeria azise ngesonto ukuthi usediliza ugatsha lwamapholisa asolwa ngabanengi ngochuku olwespecial anti-robbery squad kumbe iSARS, inkulungwane zezizalwane zakulelo lizwe zitshengisele izolo zisithi kazithembe ukuthi soluchitiwe lolu gatsha. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump uqale njalo imihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho isolo ngemva kokubanjwa umkhuhlane we-COVID-19. UTrump ube lomhlangano esabelweni seFlorida lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi amvotele ukuze anqobe umnumzana Joe Biden, yena athi uzabulala ilizwe engaba ngumongameli. UBiden yena wethule amazwi eCincinnati laye wakhuthaza abantu ukuthi bamvotele kukhitshwe uTrump embusweni. UBiden uthe uTrump akazihluphi ngabantu ngakho kumele ahambe. Kusenjalo idale leCongress liqale ukubuzisisa okhethwe nguTrump ukuba ngumahluleli weSupreme Court izolo unkosikazi Amy Coney Barrett. Abebandla eliphikisayo lamademokrasi basole uBarrett besithi engangena kulesi sikhundla ulakho ukwesula umthetho wezempilakahle ovikela abanengi owe-Obamacare kumbe i-Affordable Care Act. Kodwa ama-Republicans athi kumele angene kulesi sikhundla. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio umnumzana Tim Moringayi.
Into le ukhetha ujaji u-Amy Barrett isihlulu zabantu abaningi ngoba singakhumbula ama-leaders e-Republican Party akhuluma athembisa wona in 2016 laphana uJustice Antonio Scalia azabhubhe ukuthi in an election year akula khetho lukajaji elizayenziwa kulona until umongameli welizwe esekhethiwe nge-election. Ama-Democrats ahamba laleyo program ukuthi babezamelela ukuthi oyazaba ngumongameli uyoyaza khetha ujaji wayemfuna. But sesibona ukuthi abantu bathi ngesintu iqili alizikhodi umhlana. Sizabona ke ukuthi bazahamba njani ngoba sibona uJudge Barrett ehamba in a way yokuthi vele she is going to be confirmed. But bapromiswa ngama-Democrats ukuthi labo bazayenza into abangayikwanisayo ukuthi bavule i-court ibe le-11 justices labo bafake ababili babo ma uBiden enganqoba.
Abebandla lamademokrasi bona bathi baza kwenza konke okusemandleni abo ukwenqabela ukungena kukankosikazi Barrett kulesi sikhundla. Lanxa nje bengelawo amanani edale le-Senate, ukukhona yini abangakwenza okungabaphumelelisa?
Angiboni i-successful barring ka-Justice Barrett ngoba nje ushile ukuthi ama-locusen ama-democrats kalawo manumber unless i-last minute change nga 4 ama-senators from the Republicans of ukuthi kathesi bale 2 bamelela abanye abayi 2. So sizabona ukuthi indaba yangikhona izaqhubeka kanjani, but sibona ngantwa uBarrett uza confirma in the next week or 2 ohambayo kwakathesi.
Umnumzana Tim Moringai isizalwane seZimbabwe esihlala eOhio konapha eMelika. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Sebe likhulu elilamachumi ayisithupha lane kuphela 164 abantu abalokhu bephethwe yi-COVID-19 kuleli. Uhulumende uthi abotshiwe amapolisa ajikele intuthu ehitshayo itiye gasi ebhasini ebilabantu eHarare izolo. Udaba lokugejwa kwamathambo alabo ababulawa yigugurawundi luqhubeka lusehlukanisa abantu ngemibono. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamilinkomo.